nxa ngithi ngiyananzelela ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lweagriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi. Ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigcoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku-agriculture zingathola usizo kakhulu nxa kungangena amabhizinisi kumbe ama-investor avela kweleKenya. Kodwa ke endaweni ezifana lokugcinwa kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama, embona ngani hayi kunenga beKenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama-pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni, kuhlala kudingwa amadlelo. Kusenjalo kule mhlobo yenkomo elapha eKenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu, ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu, zikhula kuhle. I-dairy farming yeKenya ilabalimi abayidlula imillion, and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje leKenya. So mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili.
Umhlangano wakhe leBangale African Development Bank ungaphathisa yini?
Ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo. Nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelete ezikahulumende waseZimbabwe, luhlupho engibona ngani ludonselile ize lakithi emuva kakhulu. Nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelede le-World Bank le-IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama-direct funding projects from those institutions. Nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo, uzananzelela ukuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost 750 million US dollars from i-World Bank, egoqela indaba ze-digital agriculture and so forth. So kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele.